让力量团队，
让力
量团队，让力
量团队，
让力量学生，
让力量让爸爸不变不难，
让力量团队，
让力
量团队，让力
量学生，
让力量学生，
让力量让爸爸不变不难。
Lanxa izulu liqhubeka lisinakuhle endaweni ezithiyeneyo zelizwe, iningi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezithile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha, kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi emaphandleni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku, izilimo eziningi bezezithile emasimini, osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo Lethuna Sibanda ohlala eNsimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle, kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi, isikhathi sokulima, izulu laba lisibaleke kwatsha. Njengesukini sikwazi ukuthi silima ngoNovemba, lapho siyothi uDisemba zinezihlakula. So kwasibalekela konke lokhu.
UMasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo, ngakho ukuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla.
Ngoba emasimini akunalutho, hambe imali ayikho, siyawudlani phela. Sikhala nokudla, ukudla yenkalakahle. Ngoba siphila kathesi impilo izima, omunye uphila nalokho, omunye uyophila nalokho, kodwa kuthiwa qala udle yikho uza kudla khonokuhla. So impilo izima shem.
Isakhamuzi seMawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhatshana esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko.
Lokhu sokukulima kabili lokhu sokuyihlakulayo yiko kuqala kwathi. Hhayi indlala kodwa into esingaze zokokudla njengomumbu. Awe asidli lutho sikithi njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumo awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisise, okutsho ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela i-community. Uyakungcono kwakho khonokho okutholayo, but esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu oyeneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uzulu kwemaphandleni ngokudla, iningi lithi lokhu kudla kwabiwa ngeziphaqa, kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekele amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 ngesensimbi eGaranyemba.
Gukama
Namle Namle
Namle Lam Shwe Shwe
Namle Lam Pawa Fulimuna.